basodokotela basasendelwe ukuthi abakuyanga emsebenzini okwamalanga adlula 14 njalo ngokuthi bakhalala imisebenzi bekhalalela ukuthi imali zabo kazikwani izibhedlela akulamaphilisi akulampahla zokugqoka ukuthi bazivikele ukuthi bengabanjwa imikhuhlane.
Singathi lokhu kulandela isinqumo senkantolo ye-labor code yini?
Ye, lingabona ukuthi thina belokho senza ama-negotiations ethu le-health services board le-ministry. So thina besesicabanga ukuthi ama-negotiations ethu asephela. I-health services board yathi iqalisa ukusidonsela ku-court ngoba besehluleka ukukhangela izikhalazo zethu. So bafuna ukuthi odokotela bebuyele emsebenzini bengazange bekhangele izikhalazo zabo.
Kuyini elizakwenza kusukisela lamhlanje?
Sesibona ama-lawyers ethu. But odokotela bona sebetshengisele ukuthi ngaze besuspenda abalandaba lakho ngoba ezibhedlela zangkhona akula maphilisi lempahla kumele zisetshenziswe ukuncedisa ama-patients njalo kababhadalwa. So kuyafanana ukuya esibhedlela lokungayi esibhedlela lesi sikhathi. Simele ukuthi beqale belungise izinto lezi, bengalungisa izinto lezi yikho lapho esingaqasa khona umsebenzi futhi.
Sizokuthiwa sebefuna ukuqhatha amadokotela avela esikolo, akusitshele badinga ngakhonokho.
Lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngenxa yodokotela laba. Okokuqala abakafundi okukwanileyo ukuthi bencedise abantu, bafuna ukuncediswa ngodokotela laba asabekhalele umsebenzi. So ukuthi beqale ukukhangela abantu abagulayo, izigulane bebodwa akuncedi. Abantu abasoze bebanjwe ngendlela abakumele bebanjwe ngayo. Njalo odokotela bona laba ingxenye ye-association yethu, akusoze kuncede lutho ngoba lawo sebetshengisele ukuthi abangeke besebenze endaweni enzima kanjalo engelamaphilisi okungabhadali okukwanileyo. Izinto ezinjalo.
Pho-ke lizenzani baba Pepe?
Thina siyazihlalela ezindlini zethu, simelele laba abanamandla ukuthi bengenele, bencedise abantu bencedakale, izigulane zincedakale ngokufaneleyo njalo ngokugcweleyo. Nxa bengakakwenzi lokhu sizazihlalela ezindlini zethu.
Lizamelela ukuthi uhulumende alibize kumbe lizazama ukuthi lenze umhlangano labo?
Thina sesazama ngendlela zonke ukuthi senze umhlangano labo kusukela umnyaka lo usuphela nalo u-August. Ama-responses esiwatholayo vele kancedi. Satshela ukuthi sibuyele emsebenzini. Emsebenzini singabuyela njani khona kungela maphilisi, kungela mpahla ezisinto esingasincedisa singabanjwa yimikhuhlane.